ukuthi kusukela ngo-70s here and there oqala kumumweli so from 2012 and 12 manje into esiyinika itirakota kwakungani into ezathatha 3 months 3 weeks but ama-challenge yokuthi i-economy yaswa yawa kakhulu wasewadile into eziningi insathi ngathi kusuku kuyaqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu abaabanesitenzi baphana sekenama-atajisi ama-buildings abo kwayebakhompaseti imithuko yakho umaseyeku negoshiyeti ukuthi njani ikhompaseti so umnyango ugalisa ngesitenzi athi akulungisea ukhanye phela kathi hhayi sokuzaqalisa fanele umthetho wakhona taking too long ngoba le ntshana sakambe lokhu zeina yakhona okho ukuthi imthozi igcine indawo yonke ndakulaawusengana kuphela order ngobulawayo
kodwa lakeli lihlafune lolu daba e-council njalo kuyini elalivumelane nakho
sathi lukhulume sibili bengibavumelana bathi bahinde bashele i-council ukuthi lezi kusayina ukuthi bathathe ukusebenza kuzafake le isivumelwane so sithathele ukusebenza ngeyithathe kumalawyers bathi e ukuthi usayine iyakhe ngendlela ukuthi sithathele ukusebenzayo so its khona isayine nje ithink ngobaathink ngo-March bona around March kuyakubuja ukuthi hayi siyasebenza bakuba ukuthi la uthole khona kanye ama-challenge akuthi ngenye imadlana ngoba i-economy yethu inganayi-performisha kangako
siyezwa kathesi ukuthi umsebenzi ungabe usuqalisile kodwa kwembesiwe like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokhu kuseseyizithembiso kuphela
angithi phela enye into kabdantshi unazele ukuthi esishaye kakhulu ukhuthale khona umhlaba wonke lo i-COVID-19 ezimile phela ngenjani ukuthi ngaqalisele ingeyinto yakho kakhulu kumina
kodwa lizathemba yena leyo ikhampani kumbe liyake licabange ngokutshintsha lifake yini
kumbekele sizoqala ukuthi yakuzelithi into eyenza kungabonakali kuyinivethi kenibeke ibusiness from there ukuthi ngivethi i-offer or kwakhonsinesesizeamarisis ukuthi yathi kuyini oyenza kungaphani onathi asisi nendawo sinesisenzi ya-control leyo shisho ukuthi bona abarong ingabe izizathu zabo aizaa ukuthi iprobe yabashayela bakungathi ngivethi isayidi lethu yini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe ngumumo ophandle okanye njani ukuthi abantu babe bafuna ukuinvesti ngokuthi engenashuwa nokuthi bazazuza yini futhi